abenhlanganiso yebona ngelungelo loluntu e-Transparency International Zimbabwe namhlanje bathule impumela yophenyo oluveza ukuba abesifazana yibo abesilinganiso esikhulu esikhahlanyezwa emkhubeni wenkohlakalo owenzakala kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo. Ekhuluma emkhosini wokwethulwa kwempumelo yalolu phenyo, umgcinisihlalo wekomishini ebona ngezenkohlakalo elizweni eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission, iZAC, unkosikazi Lois Mathanda Moyo uveze ukuba ikomishini yakhe isikhathele ngokuboshwa kwabantu abahle bakhululwe ngesiphangiphangi.
Ngizwile ukukhulunywa ngokubotshwa abantu ukuthi bayabotshwa bekhiye, kodwa ngizithembisa ukuthi siyasebenza ukuthi sifuna ukuthi labo ababotshwayo batholisiswe baze bagwetshwe.
UMathanda uqhubeke echasisa ngasele kwenzile njengekomishini emizameni yabo yokulwisana lenkohlakalo.
Sesiswela indawo yokufakela impahla eyantshontshwa ngabantu. Sesamisa lama bank accounts ukuthi engangeni imali. Sisayenza ukuthi kube lomthetho osivumela ukuthi kube lula ukwenza lokhu. Umthetho wethu uthi i-National Prosecuting Authority yiyo ethatha lezi ndaba. Sifuna ukuncedisana le-ofisi ka-Attorney General ukuthi silungisise lokhu.
Uthe ugwalo lolu ngempela luveza umqotho okugoqela imali eningi etshontshelwa uhulumende. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi imithetho iqiniswe yokujezisa lezi zigangi.
Ugwalo lolu lusitshengisa ukuba sesizamile ukuthola imali yemithelo ngokuvala ukuntshontshwa kwemali. Luyatsho njalo lolu gwalo ukuthi kusamele senze okuningi ukuze sithole imali entshontshwayo.
Ugwalo lolu luveze ukuba eZimbabwe lilahlekelwa imali eningi entshontshwa ngabantu engaba ngamabhiliyoni phose amabili, 1.8 billion ephuma elizweni minyaka yonke. Amapholisa lawo abikwa ekhokhela emkhubeni lo owenkohlakalo elandelwa ngabehofisi yokubhalisa ingwalo zokuhambisa zama-passport endwendweni zokudinga amafutha ezimota lasemsebenzini lapho abantu abachatha abantu befuna imali zokungenisa abantu emsebenzini. Abantu abake baba kuhulumende asebeboshelwe inkohlakalo bagoqela owake waba ngumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mpoko, abake baba ngabaphathintambo bakahulumende unkosikazi Priska Mpumira loMnumzana Ignatius Chombo, kodwa lanamhla lokhu akunakujeziswa ababethela kwenziwa. Ingcwethi zithi kunzima ukulwisa inkohlakalo elizweni ngoba abezombusazwe besebenzisa ikomishini yeZAC ukulwa izimpi zabo zokuxabana ebandleni elibusayo. Ngimele isitudio seziningi seHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.